So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 yesonto mhlaka 21 kuzibandlela 2024 ngoGibsdube. Endabeni zethu namhlanje.
Sokulama members of parliament afunwa yizalo lomnangako. Iparliament ayisese yindlu lapho kulungiswa khona umthetho ngabamele uzulu.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kuyangisa kwenziwa libandla le-ZANU-PF lemithethwandaba evimbe abe-CCC abafisa kungena kukhetho lwama-ballot elections. Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi imithethwandaba ilandela imithetho yelizwe. Zalethulela ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kuyangisa okwenziwa libandla le-ZANU-PF lemithethwandaba evimbe abakubandla le-CCC abafisa ukungena kukhetho lwama-elections oluzayo. Lithi kusobala ukuba urhulumente weZimbabwe kafuni umbuso kaZulu. Kusanda kuvinjwa uMnumzana Amos Chibaya labanye bakhe abaxhotshiswa edale lepalamende uMnumzana Sengezo Chabango. UMnumzana Prince Dubeko Sibanda wayemele iBinga North edale lepalamende wavinjwa ukuba angene kukhetho lwama-by-elections nyakenye. Uthi akumangalisi okwenziwa yimthethwandaba.
Lokhu osokusenzakele khathesi sokuyenze ukuthi-ke ama-arms of the state womathathu wonke abe ne-illegitimacy. Kasatshengisi ukuthi a-operator okusemthethweni kumbe okusentandweni yabantu. Kasela mandate kaZulu. UZulu akasela confidence kiyo. Ngiza kutsho ngithi kukhangele ukuthi iparliamente kathesi kulama-imposed members of parliament. Akusela ama-members of parliament ayiwo afunwe ngabantu. So kulama members of parliament afunwa yizalo lomnangako. Iparliament ayisese yindlu lapho kulungiswa khona umthetho ngabamele uZulu. So kuyindlu yokulungisa umthetho ngabamele umnangako. Now ungakhangela lapho singayangena la ku judiciary uzananzelela ukuthi izehlakalo zonke lezi ezenzakeleyo zilulazile ijudiciary. Kukhangela ukuthi khona asiqaleni ngathi singakakhulumi even i-recall yakhona yona leyo recall indlela incwadi ezamukelwa ngazo ePhaliyamende kanye la ku-Ministry of Local Government kusobala ukuthi kulento eyayivele ihleliwe kwaba lokuvumelana kulezana phakathi kusobala ukuthi uChabangu kasilutho ku-CCC and akula muntu ongakwaziyo lokho. But uthi uthole amakhoti ethi ayamlalela, uthi uthole ospeaker labopresidenti besinethi besithi bayamlalela, kuthengisela ukuthi le yinto eyahlala phansi yahlelwa ngoba asonto esemthethweni.
Kodwa ibandla leZANU-PF kodwa ngekufika lokho babaSibanda.
iZANU-PF zwana ngikutshele Dube. UChabangu khathesi ukupayroll uyaholiswa, uhola 10,000 ngenyanga.
Kulobu bufakazi khonapho?
Hayi kayi payslip asingeke sayithola but bonke abasebenza laye baza kutshela ukuthi uyahola khathesi uChabangu ukupay njalo uyathola lama-allowances lama-fuel le-everything. UChabangu uthengelwe imota emhlophe iFortuna lokho kulobufakazi khona iyahamba ngayo khathesi akala capacity yokuthi athenge iFortuna uChabangu. UChabangu akala capacity yokubhadala amagqwetha. Yikho igqwetha likamnankabha kusiba yilo eliyamela. Into esobala leyi ayidingi profit.
So manje ilizwe liya ngaphi nxa kunje?
Ilizwe lapho eliya khona khathesi mbona ngani selisiya lapho okuyayenza khona ukuthi abantu bemelane layo iZANU-PF. Ngoba iproblem esikhona ukuthi phakathina kwama communities wonke akusela kuthokoza abantu kabasela qinisa ukuthi pho iphilo impilo iyangapi. Now alingeke laba lilizwe lokuthi ama passport office every day uhlala ugcwele because abantu bafuna ukubaleka elizweni labo. Akula lizwe elinjalo, akula lizwe elake lama ngaleyo ndlela. So ke ngokubona kwami ke lapho sokuyiwa khona sokusobala ukuthi ZANU-PF isakholelwa phakathina kwama elections ukhetho kibo ngakusese into abayihloniphayo ngoba umuntu angahambe evote ivoti yakhe kusasa bona bezali bakwazi ukuthi bayidisqualify bakwazi ukuthi bethe alright sesirikhona umuntu wena lo wamvotelayo njalo asamvumeli ukuthi angene kanti asiwo makhoti afanayo esathi thina sihambe emakhoti before 23 August siya ukuthi kumiswe ama double candidates ayefakwe nguchaba ngokubulawayo ye kwakubona kwabanjani anti kwahanjwa kwanjalo kuma elections lama double candidates khathesi sokuthiwa kusavunyelwa ama double candidates wasebefuna ukunika uchabangu ibandla labunjwa ngabanye
lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda oyemele iBhinga North eDelele Parliamente bexoxa le studio 7 eseBhinga kodwa umnumzana Malaki Nkomo webandla leZANU-PF yakuphika lokho
na isukhalo leyo ukuthi ilizwe lethu landela iconstitution yeZimbabwe ukuthi kuze kungene eParliament umuntu ukuthi azakale ukuthi kuze eParliament kubana abe ehambe kuyiphi iprocess. So ngaleyo ndlela thina kungeke sichuma labantu ukuthi kade bezawina kumbe kade bezaphisathi iqiniso silaziyo ukuthi iZANU-PF iphathi yabantu ivele izanqeka kuleli khetho elikuyayo.
Ye kodwa kulabanye abantu abathi ukuvinjwa kwabantu be-CCC ngumthethwandaba kuveza ukuthi ibandla leZANU-PF lidonsa ndawonye le mthethwandaba kambe ngabe liqiniso lokho
lawa angamandla umthethwandaba uzimele wodwa iZANU-PF ibandla njengabanye amabandla asilawuli lutho asikhulumi lutho thina silandela imithetho eyalifakeli lizwe njalo nje uhulumende yena kunemithetho ayilandelayo njengohulumende ekhona iZANU-PF uma sekuphele ama-elections lapha kube sokubunjwa uhulumende sokulandela ingatha zonke zokubusa ezikhona so uphethe ngathi thina iZANU-PF kulolu khetho ibe namandla esandla kumbe yathimthini hhayi kukho thina sekuvuni esikwaziyo yikuthi umthethwandaba yiwo osuke wafaka isinqumo indaba ihambe emakhoti ayibuyanga kuZANU-PF ihambe emakhoti so isinqumo sonke sivele lapha kuvele kumthethwandaba thina asikho ndawo lapho
ye kodwa indaba wezihlala kuvinjwa abantu laba ngani into ezifanayo phela sonke isikhathi
asiye sithi ukuvinjwa ngumthetho usosangithi umthetho wakusithi angithi lapha laba bantu baxabana bebodwa ngale njenge-CCC thina iZANU-PF asingeni ndawo okuyabe senjena nguhulumende lapha ababe besezihlalweni ukuthi lokhu khaliswa njani lokhu khaliswa njani even iparliament ukuthi umuntu ahlale eparliament kungokusitho i-political party okuyo yona ithini so lezi zinto zabo abazibanga bekhona ngalo uma sezithe zafika eparliament sofanele i-speaker of parliament amemezele ukhetho angeke ayali ngoba umthetho wabo usitho ukuthi uma ibanze ephizinese lathi lokhu umuntu asimazi bakaasampuni eparliament wena uphinde ukuphezise njani kusemphathi yena leyo mkhiphileyo uyabona kuseinto siyazuke segceni nto omunye umuntu uyafanta amazethawo umthetho uthi uphinde uphenduke wena uphilisane nomthetho thina iZANU-PF sazise singasekho la kuyake sekungumthetho olawulayo
umnumzana Maleka Inkomo ukubandla leZANU-PF wexoxa le-studio 7 esefilabhosi siphinde saxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Kalipani Mpukeni isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Jabangu othi ungunobhala jikelele webandla le-CCC.
Hayi, angikwazi lokho and I think isikhathi eziningi sephumile esikhuluma yena ukuthi akuyena iZANU akasebenzisani leZANU and ngeke afasebenzisana leZANU ngingaphiwanga ubufakazi ukuthi nampu ubufakazi ngizothina kukho okunye engingakutsho kumele ukuthi ngimkholwe lokho akutshoyo I think lapho kuqakathekile ukuthi siqhubeke nge-system esebenza umhlaba wonke ukuthi umuntu angafaka i-accusation kumele ayibheke up for i-accusation ukuvela umuntu aphongwenza i-accusation ngomuntu bese sithi emthini lo zigeze wena hayi i-system ingasebenza kanjalo umhlaba usoze ukwazi ukuthi uqhubeke ngendlela esiwazi ngakhona. Esikwaziyo ukuthi ungakhuluma ngomuntu yathi nansi proof, and then umuntu lo bese sithi ke anjani akwazi ukuthi aziphendulele. Kodwa into engayikhuluma laye wakhuluma khona konke into yakukhuluma public ukuthi yena uyisigoga nje manje ngenxa yokulwa lezana, akaziboni ezofa wajoin izano wasebenzisana lezana.
Lo umnumzana Kalipani Mpukeni, isikhulumele sikamnumzana Sengezo Cabangu obekhuluma le Studio 7 ekoBulawayo. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ibutho lakwale Ukraine selibulele amasosha akwale Russia afika phose 4,376,000 kusukela ngesikhathi ele Russia lihlasela ele Ukraine. Abaphathi ntambo besigaba se-Gaza Strip bathi sekubulewe abantu abafika phose 25,200 selokhu kwaqhamuka impi nyakenye phakathi kwe-Hamas ne-Israel. Sike sizwe ezamasiko. Namhla sixoxa le nyanga enkulu uDavid Mhabinyana Ngwenya. Sixoxa ngalokhu ke okuthiwa yikuphungelana ijoyi. Ye, ukuphungelana ijoyi kujoni? Baba Ngwenya, siyabamukela kuhlela.
Hayi, ngiyabonga. Ukuphungelana ijoyi siyabe kusenziwa ngabantu abazalanayo. Atsho ukuthi bani ungaphinde ungikhulumise. Dalwana la ethi ungangikhulumise. Ngalokho ngekutsho ukuthi sebefungelene. Sengafungelana benze njalo. Ezulwini kuyabhalwa ukuthi bafungelene laba bantu. Abasakhulumisani baze bayekhulumisana umlotha.
Ye, khonokho ke
ukukhulumisana umlotha. Abantu abadala beqamula lelo joy ukuthi lingabulali umuntu.
Ye, ijoy lelo liqamula njani?
Ngabe qamula ijoy siyathatha inyama yosiwe yenziwe umhwabha. Omunye abe ngale komnyango, omunye abe ngaphakathi komnyango. Ebegqinyelwa ngoloya lokaqhumela angaqhuma adle ngaphandle, ephandle lola yadle aphumele. Lokho betshintshana inyama leyami ziye kuphela.
Ye,
sebeliqumile ijoyi.
Ye, nxa kulungiswa kuvele kuqala ngaphi kusiya ngaphi? Ngibona okuqalayo ukuthi asilungiseni lokho.
Angithi yomakhuluma kuqala ngoyoqalisayo uthi lalo omunye kwafungelwayo naye uselandela. Sebesidla-ke bonke, bengadla bonke sokuthathwa umlotha. Sebegeza izandla njengoPilato egwetshwa uYesu ukuthi kabulawe.
Singathi-ke umuntu omlandayo lo wafungayo umbani? Uqaswa mbani khonokho?
Ophungayo angithi nguye obaqamulela ijoyi, kakukhethi ukuthi umuntu onjani. Ingenxa ekwazi ukuba namulela uyabalamulela.
Ye, kujala ukuthi balamulelwe umuntu onjani? Ye, umuntu onjani obalamulelayo?
Nxa engumuntu ongusiwaluwalu okwaziyo, loba umuntu omdala ongasiyo nyanga okwaziyo ukuthi ijoyi lilanyulwa njani, kuyenziwa khona lokho. Ngoba phakathi emakhaya bakhona abantu abavele besaziwa ukuthi nxa kufiwe bayakhipha abantu endlini.
Ye, kodwa kusakhona yini khonokho ukufungelana ijoyi? Kukhona?
Ye, kukhona ebantwini abaningi, kukhona. Ye, kodwa nxabe elingezwanga njalo liyabulala ujuqu. Ngapho ukukhulumisana nje bayahlekelane, hhayi kalitshoni omunye wabe ngafanga.
Chasisa khonapho baba.
Angithi nxa bequmile benza njalo, lo onguyo owakhawusilisayo ijoyi leliyana akudingi ukuthi azele yinyanga. Uyabe ngumuntu omdala owaziyo ngezinto zamasiko ukuthi kwenziwa njani, lokukhipha abantu endlini nxa besiyelwe besiyageziswa. Uyabe ngumuntu onjalo, umuntu omdala owaziyo ngamasiko. Ayisiyo nto eyenziwa ngabe-church ukuthi siyathandaza, isiko waluthandazelwa.
Hayi, jaba kakhulu baba Ngwenya, ungadinga kusasa baba. Wamanje sonke isikhathi sezokholo lwesiKristu.
siyahlangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungami Linkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Salubonani, salubonani bazalwane abathandekayo enkosini kundawana lapho elingabe likhona. Siyahlana njalo kulo hlelo lolu olokuvuselela umoya. Siyovuselela ngesenyangeni yokuqala yomnyaka ka-2024. Siyabonga-ke namhlanje sizakhumbuzana ngelizwi lenkosi elitholakala encwadini ngokuloba kukaLuka isahluko sesithupha indima yeshumi lanye. Luke chapter 6 verse 10 sisiya ku-11 kufundeka kanje. Esebaqalazile bonke wathi kuye, yelula isandla sakho, wenze njalo-ke saye saphiliswa isandla sakhe. Verse 11, base begcwala ukuhlanya bakhuluma bodwa ngokuthi bangamenze njani uJesu. Laba-ke izicuku okuhlangela abaFarisi labo bonke abantu ababekhona, ungayibala ngaphezulu ngalo ziyafica ukuthi kwakulamabutho, kwakulabathelisi, kwakulabafarisi, bonke abantu nje babekhona ngoba wayekhuluma ezicuwini. Wasezohlangana-ke engena ethempelini wabona umuntu wayelisandla esesithwabheni. Ngenye indlela isandla lesenza sithwabheni kwakumele silunge kuze umuntu abe lokuphila okufanana lokwabanye. Into emangalisayo yikuthi abanye lapha ababekhangele ukuthi uJesu uzakwenzani ngalesi sandla, njengoba njalo kwakuyisabatha. AbaJuda babengabantu abakhangele kakhulu ukuthi ngesabatha kwenziwani, njengoba bona babebambe umthetho kaMose ukuthi uzelihlonipha isabatha ungenzi lutho ngalo. Kodwa-ke bakhangela uJesu, waze batshengisa ukuthi yena ungaphezu komthetho kaMose, ukuthi into enhle kayilakuthi kunini kungaphi, kayenziwe. Izinto eziphilisa abantu kazingesikhathi langendawo langokucabanga kumuntu. Into eswelekayo ikwenzela umuntu into enhle, kungakhathalekile ukuthi kunini ungaphi kumbe ungaphi lalowo muntu. Abantu bakhangelele ukubana laba benelisayo babenzele okuhle ngesikhathi leso bedinga lolo ncedo. Lundoda kutshuthi wayesehlale wahlala khonapho baze bamazi labanye mthamba bangazalani laye ukuthi undoda lo ulesandla esikhubazekileyo. Kodwa kulaa nto ababemenzela yona, into ababeyazi ukuthi nxa uJesu esefikile bazabona ukuthi uJesu lo uzakwenzani ngakho, babe sebemethwesa icala lokuphilisa, lokwenzela kuhle lo umuntu ababekwazi ukuthi udinga uncedo, bona bengelalo, bengelandlela zokumsiza. UJesu-ke kuthi wabakhangela wabathalaza ebusweni ngobana wayeke wababuza ngaphezulu. Ungabona uverse 9 ethi, kanti kuhle yini ukwenzela umuntu into enhle kumbe kumbulala yini? Impendulo yaswelakala. Lapho esibale khona kuthiwa impendulo yaswelakala, uJesu waze wathi kuye, yelula isandla sakho. Uhlupho lwalungekho kulaba ababekhangele uJesu, labo babezenzisa, yibo nje ababengafuni ukuthi umuntu lo asile. Umuntu lo wayedinga uncedo, wayebumba lezandla zombili azisebenzele njengabo bonke abantu. Kodwa laba ababekhangele babesola. Abantu kabayekele ukusola izinto ezisindisa abanye abantu, kanti bona izandla zabo balazo. UNkulunkulu asisize singabi le nhliziyo lengqondo yokulimaza abanye abantu. Asikhulekeni Thixo engcwele, sinike inhliziyo yokuphilisa, ukhuphe inhliziyo yokubulala, inhliziyo yomona. NgoJesu siyakhulela, amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Siyabakhulu uNtungami Linkomo. Okwamanje sike sizwe ezabatsha.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTaboka Ncube. Namuhla sixoxa nomnumzana Ben Jamaine Ncube owasungula isibhedlela sabesilisa eseMen's Health Clinic Zimbabwe. Asimzweni elandisa.
Amasevisi esilawo aqalela kugeneral men's health. Yonke into esiphayo umuntu esilisa okanye sithola usizo but sinawo athangiswa ama-focus areas sikhalele izinto ezinjengabo i-rectal dysfunction, premature ejaculation, low sex drive.
Kuyini okwenza ukuthi ucabange ukuthi uqalise isibhedlela esikhangela abantu abesilisa kuphela?
Ngesikhathi sangikhona ubaba wami wayengezwa kuhle and sithele sikulinda ukuthi simhambise ethole usizo without any challenges. It was very difficult. But when I discovered ukuthi ngesikhathi sona lesana we did have a single men's clinic in Zimbabwe. Yabona ngahamba amanye ama-countries e-South Africa and so forth, balazo izibhedlela zamadoda specifically.
Ekuqaliseni isibhedlela lesi kanye lokwenzakala nje nsuku zonke esibhedlela lesi, yibuphi ubunzima elihlangana la?
Isibhedlela then I was young, bengile 23 years only and bengingela experience or ulwazi in field health, but i-vision bengilayo. So ukuthola abantu abakade befuna ukusebenza lami, abantu bokungincedisa ukuthi into le ihambe phambili, it was very hard. And even bakathesi abanye abantu ma bengikhayele babefunga ukuthi hhayi lo umfana omncane ukwazini kalapho akwazi, but mina ngabe ngilayo i-vision engilayo ukuthi no izinto kumele zihambe kanje kanje kanje. The second one is batho ngesikhiwa ama-healthcare seeking behaviors. Siyabona amadoda amaningi ukuthi engagula siyamhlupha ukuthi ehambe esibhedlela. Even mina nginje sometimes ma ngingezwa kuhle isibhedlela ngilahle ukuthi ukuhamba kwangikhona kuyangihlupha nami. Ukuhlala kwethu njengamadoda next time ngiyabo uzitshela ukuthi ngangcono ngicinisele kuzaba ngcono kuzaba ngcono.
Kusukisela liqala isibhedlela lesi kuze kufike namuhla, sekube le nguquko na eyokwengezeleleka kwabantu abangobaba ababuya bezokwelatshwa?
Ya, ikhona kakhulu kakhulu. For the first 3 months bekungela noma ingebe eyiyoda eyabuya eclinic. By the 6 month mark ipesasiselebrate ukase sibone isesinyeza amadoda 100, but kathesi on the 1st of February iclinic will be turning 6 years. And as of that case, it says, you know, over 13,000 amadoda.
Sibona lapha ungomunye wabantu abanominethwe ku-40 under 40 Africa. Uzwa njani nge-nomination ile?
I-nomination ayethwe ngoba usually ma ngiyenzela umsebenzi wami ngabe ngingakwazi ukuthi kunabantu abaningi abawubonayo abananzelelayo ukuthi ngiyenzani.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lomnumzana Ben Ncube owasungula isibhedlela sabesilisa eseMen's Clinic. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTaboka Ncube.
Le yiStudio 7 nesakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wezemidlalo. Emidlalweni ye-Africa Cup of Nations edlalelwa kwele Ivory Coast, amaqembu avuka isiwa, lamanye asephumelela ukuya kuhlandla lesibili lama-knockout stages. Emidlalweni edlalwe namuhla, iqembu le-Morocco libe ngutshiki lobhanqa 1-1 lele-DRC. Ele-Zambia lidlala khona manje lele-Tanzania elikhokhela 1-0. Ujaha we-Zambia uKabwe usenikwe i-red card. Wezathisa Sibanda usipha okulandelayo.
Namhla ngo-10 ebusuku iqembu le-South Africa leBafana Bafana eliphansi kungalane ka-Group E ku-AFCON lonyaka linqinilane le-Namibia Brave Warriors yona engeyesibili kulingalane. Uthinashe Moyo uthi izanqoba iBafana Bafana.
Imitsha namuhla abafana bafana yawina, iBafana Bafana yawina. Kwezinye ngemboni yama-games ayidlala, hayi iyadlala sibili okuzwayo. AFCON vele ayikho, iBafana Bafana yawina.
inayithatha AFCON.
Hayi ayithatha.
UFamous Dube ohlala kobulawayo uthi uzaba nzima ukuthi iqembu lamazwe eNingizimu Afrika athathe inkezo yeAFCON.
Hayi indlala yeAFCON hayi. Based on the results yeAdecon ekwenzakala ngibona ngani ha yekuhard ukuthi any team from Southern Africa to win these games because yesterday I was watching this team Burkina Faso the way they were performing and other players on the Northern Africa Pepe and other players they are playing very well so in Morocco based on what it has done on the World Cup I think even South Africa today might lose.
Kusasa kule mdlalo yokugcina kuhlandlala kuqala yemdlalo yeAFCON eleGuinea-Bissau ngilana le Nigeria iQuatara Guinea lalo lishana le Ivory Coast eMozambique zangilana le Ghana njalo Cape Verde eChaya eziwayo idlala le Gibhite umbuzi sibanda layo ohlala kobulawayo uvisele eMozambique inhlanhla enkulu
kulo mdlalo kusasa weGhana le Mozambique mfisele eMozambique ukuthi wine hayi ngoba iSouth amateam eSouthern Africa mbona kumele kube le 1 ekwalifayayo incede siCape Verde sifike kathana
umncintiswano weAFCON 2023 awukakhanyi kuhle ukuthi iliphi iqembu elinganqoba lithathe inkezo uManakan Legwa uthi imidlalo le inzima
hayi AFCON so far yaqhuba sibili nandi esengubonile ukhaya ngani hayi uSenegal yathembisa le Morocco la yathembisa yikho sokungawina khonapho kukhaphule kusasa njengoba Mozambique la idlala leGhana bona ngani Mozambique yezathatha
umncintiswano weAFCON 2023 awukakhanyi kuhle ukuthi iliphi iqembu elinganqoba lithathe inkezo uManakan Legwa uthi imidlalo le inzima
kunzima lapha lokhu yithimu lokho kuthiwa yiCape Verde mbona ngani kuyaphambili lokhuya then ngicabanga ukuthi ingxenye iCameroon iza ke zamazame but ayukhiphu onana noma nje mina ngimthanda ngisithi ngoyemani kodwa yeshi ayamboni iCameroon isayaphambili ingxenye vele izahliphume yayo kulast 16 ayikwani leya team leya and mbona ngani team ezingane zinzima ukudla kade sineze West Africa akhanga ngani ngapha ku Southern Africa mboni siphumelela sisiya ngapha
iningi labantu bezimbabwe bazilibazisa ngokubukela imidlalo yeAFCON ungabona kude ngesikhathi umnotho welizwe udonsa nzima ngimele sito 7 ngikobulawayo ekamna mngeza chisa sibani
sawa kakhulu ezo chisa sibani kusasa-ke zimi kanje Guinea-Bissau versus Nigeria kuzobuya-ke Equatorial Guinea iyabe inikilana khona ngale le Ivory Coast sokubuya-ke iMozambique iyajana-ke le Ghana kuzobuya-ke iCape Verde versus Egypt sesibona njalo lokuthi abantu bathini nxa sikhangela ku-VOA Ndebele Facebook page lingakhohlwa phela likhasi leni leli elithakazelayo uKhosa Mdlovu uthi South Africa will win 2-1 lapha-ke sikhuluma umdlalo phakathi kwe-South Africa leNamibia uthi South Africa izanqoba 2-1 kuzobuya-ke uRyan Mgcini Ndlovu uthi Namibia izanqobela South Africa 2-0 kuzobuya-ke uFarai Musengwa uthi thina sihamba leNamibia ngoba yiyo phela eduzane lathi amaZimbabweans kuzobuya-ke uPeter Ndlovu angeliyaqinisa ukuthi lo hlobo lo Peter unsuku zonke uPeter Ndlovu-ke uthi amazwe langayo izwekazi le-Africa siwafisela inhlanhla omabili leni Lance Piri uthi hayi good luck phela kuNamibia silifisela-ke inhlanhla ukuthi linqobe kuzobuya-ke njalo usinqobile Spanda ukuthi sibonakazane ele South Africa izashayiziwayo kunjalo singagqibi uhlelo lwethu lwamhlanje ukuthi sikhangele indaba ebesilazo ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kuyayangisa ukwenziwa libandla le-ZANU-PF le mithethondaba yeZimbabwe evimbe abe-CCC abafisa ukungena kukhetho lwama-by-elections kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi imithethondaba ilandela imithetho yelizwe lingakhohlwa ukusithumezela i-email ku-email yethu ethi studio7@vonews.com kumbe lisitshale inombolo lithumele imlayelo yenu ku 1202465 0318 leyo ke iWhatsApp ngolubalisa ngenjabulo ngumthembo sithemba uKip Sidube lilande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.